Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olomgela kustudio 7 ngesonto mhlaka 30 kuNcwabakazi 2020 ngoGibbs-Dube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlanganela amahlamvu egwava.
Inhlanganiso ezimbalwa sezizama ukuvimba umongameli Emmerson Mnangagwa labanye bakhe abafuna ukugebha amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wakhukhurawundi.
Funa ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane bamise ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala sokuhlaka kusukela kumnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Jenny Williams wenhlanganiso yeMathewan Collective uthi sebekuzinga eliphezulu kudaba lwegugurawundi.
Sesifikile endaweni oku-implement okungena emalinini okungena in villages.
Sizalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebefika phose amakhulu amabili 196 abantu asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lwezempilakahle luthi okwamanje kulabantu abedlula inkulungwane ezisithupha 6,406 abahlolwa batholakala belo-COVID-19. Luthi kunani leli sebesedlula inkulungwane ezinhlanu 5,056 asebephepha kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu asebephephe kumkhuhlane we-coronavirus bathi basebenzisa imithi yesintu lokunye okhanya engani wabavikela kumkhuhlane lo. Kodwa abezempilakahle bathi amalemoni, ijinja lokunye okusetshenziswa yilabo abatholakala bele-COVID-19 akwelaphi umkhuhlane we-COVID-19. Umevisi Kama usethulela lolu daba.
Intatheli zindaba umnumzana Khudzai Madzire, omunye wabahlolwa batholakala bele-COVID-19 uthi usebenzise imithi etshiyeneyo emenze wanqoba umkhuhlane we-coronavirus.
Emva kokuzithola ngikulesi simo ngihle ngaqala ukuhlasela igciwane leli ngisebenzisa umhlanganiso yamakhambi afana le-ginger, lemoni, kwesinye isikhathi ngifakele luju ukuze kunathe kube ngcono. Bengifutha ngisebenzisa ibhakede lendlini kane ngelanga okukwana amamitha angaba-20. Sonke isikhathi ngizizwa ngomile benginatha lo mhlanganiswa ufudumele, kwezinye isikhathi kunje ngamanzi kodwa ebefudumele.
UMadzire wenze konke lokhu engakadingi usizo esibhedlela.
Bengilokunatha kwesinye isikhathi amanzi abilisiweyo ahlanganela amahlamvu egwava. Sonke isikhathi bengiqiniseka ukuthi ngihlala ngifudumele njalo ngigqoke okufudumeleyo sonke isikhathi. Konke lokhu ngikwenze ngingakatholi usizo esibhedlela lapho engaphiwa khona amaphilisi okubulala ubuhlungu kuphela.
Uthi abantu kumele baguqule indlela ababona ngayo i-COVID-19.
Abantu kumele bafunde ukuba lo mkhuhlane akusikho sigwebo sokufa. Ulakho ukuphila uqhubeke ngempilo yakho uma ungalandela indlela esixwayiswa ngayo ukuba sisebenzise noma sizithola sesihlaselwe yileli gciwane.
Omunye njalo osebenzise umuthi wesintu ngumnumzana Gqinani Mthembu ohlala eNkabazwe.
Ngakusithi njengezikhathi zantambama isikhathi esiningi ngangiyifutha sisebenzise into ezinjenge-eucalyptus oil, kwesinye isikhathi nje sifuthe ngamanzi nje kuphela angela lutho.
Umthembu uthi okunye okwamsiza kakhulu yikuhlala eselula umzimba.
Okunye okuqakathekileyo nje ukuthi umuntu edle ukudla okwakha umzimba, edle isikhathi ungadla kabili kathathu kane kodwa kube yinto ekudla okwakha umzimba. Ubone ukuthi isikhathi esiningi uhlala usuthi ube ulamanzi uyabuwanatha, ngaba ngamanzi akhudumalayo uyabulokhu wachabula nje wachabula nje unlawo uyabu wafake into ezinjengabo lemoni phakathi.
Udokotela Henry Madzurira lezinye ingcwethi zempilakahle bathi akumelanga abantu banathe kumbe badle imithi yesintu okudlula amalawulo ngoba kungabalimaza. UMadzurira uthi kuqakathekile ukuba umuntu adinge uncedo esibhedlela engazibona engani ulomkhuhlane we-COVID-19.
They in fact provide some essential vitamins like vitamin C and so forth. Ziyatholisa amanye ama vitamins adingakalayo okufana labo vitamin C lokunye okungasiza umzimba kancane. Silelanga eliningi elitholisa uvitamin D ngoba ulungele umzimba wethu. Njalo simthola evelela elangeni engena ngasejwabini lomuntu, ngakho ke kumele kusebenze lokhu. Kumele sizilondoloze sithole ukuphumula ngokufaneleyo lapho sithe satholakala silalo umkhuhlane, singaze sasebenzisa ngokwedlulisa amalawulo lezindlela ezingakabi lobufakazi obaneleyo.
To treat pneumonia and other superadded infections that may come with COVID-19.
Umadzorera uthi abanye abantu balakho ukuthi babe lomkhuhlane we-COVID-19 kodwa bengatshengiseli, kube labanye njalo abawugulayo besile kungelazibonelo ze-coronavirus. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kusenjalo abongi abalenyanga phose ezintathu bekhalela umsebenzi eZimbabwe bathi bayabuyela emsebenzini kusasa ngoba abanye babo benza lokhu bengakhulumisananga lenkokheli yeZimbabwe Nurses Association. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abangene umhlangano wenhlanganiso le izolo kobulawayo bathi kuthethwe isinqumo sokuthi kumele babuyele emsebenzini ngenxa yokuthi iningi labo selabuyela ezibhedlela. Abongi laba bakhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Uhulumende kazange azihluphe ngokukhalala kwabo umsebenzi loba nje kwavinjwa iholo labo. Omunye wababuyela emsebenzini kusasa ngofise ukuthi sithi ngonkosikazi sithole.
Thina lapha sisasele confusion emsebenzini ngoba abanye behlezi abanye bebesebenza and inyanga iphelile last month. Izimali azingenanga, so njengobulawa ilanga lakusasa sithe siqala ukusebenza singazi ukuthi amanye amaprovinsi wona aza kuphatha njani.
Inhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association yalile ukukhuluma ngodaba lolu isithi isahlolisisa okwenzakala ezibhedlela. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Health Service Board uDokotela Paulinus Khosana ubengaphendula umakhalekhukhini wakhe. Umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital uSkhwica Mfundo Sola Wengwenya uthi kazilutho ngokwenziwa ngabongi okwamanje. U-retired General Constantino Chiwengwa ongumsekeli kamongameli obona njalo ngokuphathelane lohlangothi lwezempilakahle ucele abongi ngeviki ephelileyo ukuthi babuyele emsebenzini. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sandile Mhlongwa uthi abongi kufanele bafake impilo yabantu phambili kwezikhalazo zabo.
Abantu bebesifa lapha esibhedlela kungela manesi, ngibone ngani impilo zabantu bafanele nje baziqakathekise. Sonke lapha eZimbabwe sithwele nzima, imali ayikwani, esisebenza khona asila PPE, so sonke nje si-affected, hayi ukuthi amanesi wodwa. Ma bengabuyela nje emsebenzini kuhle kakhulu.
Kodwa unkosikazi Hlengiwe Bhebhe, esinye isakhamuzi sakobulawayo, usola isinqumo sabonke esokubuyela emsebenzini.
Ngibona engani ukuthi onesi wabuyele emsebenzini uhulumende engakaze akhangele izikhalazo zabo, kutshengisela ukuthi vele bayavuma ukuthi bafake impilo zabo engozini. Ngoba i-PPE lokhu ingekho esibhedlela, kodwa i-COVID lokhu ikhona abantu ayayigula. Imali abayiholayo lokhu ingakwani lutho. Engxenye bengabe sebesesaba ukuthi bangaxotshwa emsebenzini ngoba phela u-VP Chiyonga anti nguye owake wabaxotsha eminyakeni edlulileyo. Kodwa mina mbonani ukubuyela kwabo kuzenza ukuthi uhulumende lo ovele olulenhliziyo elukhuni angenzi lutho vele ngezikhalazo zabo azithulele zwi.
Uhlangothi lwezempilakahle lubhekane lenhlupho eziningi ezibangelwa yokugugudeka komnotho eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezitshiyeneyo zithi zifuna kubiswe okwenzekiwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Inhlanganiso ezitshiyeneyo labantu abambalwa abakhankasela ukuthi kugejwe amathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wekukurawundi kusukela ngomnyaka ka-1983 kusiyafika kumnyaka ka-1987. Udaba lolu soluphanyekwa emthethwandaba libandla lezaphu, inhlanganiso ye-ibhethu likazulu lezinye ezifisa ukuthi uMnangagwa iMatabeleland Collective uhlangothi lwezamasiko unkosikazi Jane Williams le-Commission ye-National Peace and Reconciliation bamiswe ukugebha amathambo abantu ababulawa yigugurawundi. Umqondisi wenhlanganiso ye-ibhethu likazulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uthi bafisa ukuthi uhlangothi lwezokwenzakala kwe-ekhaya luncedise ukuthi ulandelwe isinqumo esinako ukuthathwa ngumthethwandaba ngensukwana ezilandelayo. Ufuzayo uthi bafisa ukuthi umthethwandaba wethule isinqumo salo ngesiphangiphangi ukwenzela ukuthi umnankagwa unkosikazi Jenny Williams labanye abasanda kwenza umhlangano ngodaba lwekho kurawundi bamise ukubamba amathambo abantu ababulawa ngombhuqazwe lo emathebeleland enkabazwe. Inhlanganiso ezijiyeneyo zithi ikukurawundi yabulala abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amabili 20,000 ikakhulu ababesekela ibandla lezaphu okwakuthiwa babesekela abahlamuki. Kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Ufuzwayo uthi benza lokhu ngenxa yokuthi kulabantu abafuna ukwenza okungaqondakaliyo ngombhuqazwe wegukurawundi okuthiwa wakhokhelwa ngumuyi uRobert Mugabe umnankagwa labanye.
Indlela abakhuluma ngakho akusikho okufiswa yilabo abathiwa izihlobo labantu bemandebeleni kunye labezimbabwe. Kuyindlela embi esikhangelela ukuthini ayisoze yenziwe ngendlela ezayiyenza abantu bebe lokuthula. Njalo kunye ungakhangela mabe khuluma ngalolu daba nje solukhulu akusacaci ukuthi umoni nomonelwa into le is not victim centered, it's about u-Emerson kuphela. Igqotha lethu ngumathobane Ncube lo Nqobani Sithole babencube legal practitioners yibo abasimeleyo.
Udaba lolu lungena nini emthethwandaba babafuzwayo?
Kufuze ingene masinyane ngoba esikukhangeleleyo yokuthi laba abangani bafuna ukuganga bangaqala imisebenzi yabo yokuganga ingabe nini. So yikho sifuna ukuthi sikwenze ikhothi ingene masinyane ibamise ngoba into leyo ungayikhangela iyenzakala. So kuhlaka kusukela kumnyaka ophelileyo umongameli nabangani bakhe bayahlangana kabahlangani labantu abathiwa izihlobo zihlanganela labangani bakhe. So sikhangelela ukuthini kumiswe kwenziwe into eyiyo. Abantu kufuze begedwe sivile kodwa akwenziwe into eproper. Njalo kulezinto ezinye kuhamba abahlala behlangana abangazikhulumiyo ngoba uma sithi wena uza ufuna ukuthi abantu begedwe bebekwe ngendlela kodwa kungacaca ukuthi kuyenziwa njani kule mbuzo eminingi esebantwini. Secondly, uma ukhuluma ngokuthi kugejwe, what about laba abantu abatshontshwayo? Akusakhulunywa ngabo. Izihlobo lazo phela zalabo abatshontshwayo ziyafisa ukuthi mhlazana kuthiwa kwangona sokuqalisa lolo hlelo labo zitshele ukuthi izihlobo zabo zingaphi lazo zibe ziphatheke ekuzibekeni ngendlela eyi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumqondisi wehlanganiso ye-IBHU likaZulu. Sixoxe naye ekubulawayo. Unkosikazi Jenny Williams uthi kuningi abafisa ukukwenza ngombhuqazwe wegukurawundi.
Okokuqala sizabe singena ematoko sikhangelisisa kakhulu ukuthi abaswela amabhesi ngabobani mayelana legukurawundi. Kumeni kulabanye abangaphathekanga kugukurawundi kodwa emandebeleni siyakwazi ukuthi vele amabhesi lamadate asiwazuze lula. So ama-community kumele sibasinika sibe nama-beneficiary list. Sikhangelisisa kakhulu futhi abashiyileyo ngegukurawundi ngabobani. Ama-death certificates abuye njani. I-cause of death, isizathu ukuthi babulawa, izabhalwa njani ku-birth certificate leyo. Yizinto besihlala sigoqisana le ministry sivumelana ukuthi izabhalwa njani because kubhala crossfire, hayi imhlolo leyo. Sifuna kuphume kuhle ukuthi umuntu lo wabulawa ngenxa yani. So ngathi sidinga even sidinga abantu abanyamalalayo sibona ukuthi death certificate leyo ingabe ibhalwa njani. Wonke ama-beneficiaries lawa siwazuza kuqala kumatobo district. Singawazuza sesibhala phansi konke sesizahlala phansi le-registrar general's office sihlela ukuthi bazaletha how many ama-mobile teams lapha abasoze bayifike emapisa. Ama-team azangena village by village, skolo by skolo, bencedisana lathi sizabe sikhona to make sure ukuthi abantu should feel relaxed banga kanya kuthi hayi sebe sasibulala futhi sebe nika abantu bonke laba izinto lezi
kodwa abantu bathi phela kumele umongameli aqale ngokuxolisa ngoba bathi phela laye wayephakathi kwe-ground delay kulokuthi abantu banikwa ama-birth certificates abanye bangikhona sebaguga abanye vela basancidi kathesi so ke yikho abantu abathi bayakufuna khonokho akutho ukuthi ubona njani
yes hayi simtshelile sihlala simtshela nxa sihlangana laye kodwa ngeke simfose sifuna i-genuine sifuna kuphume ngaphakathi kwakhe inhliziyo yonke ibuye leyo acknowledgement nxa izabuya futhi i-apology ibuye ngenhliziyo yakhe yena but for now esizabuya isiyenza indaba lezi ama low hanging fruits okuvuthiwe ongaphansi esingayibamba kuhle singayikhwela isihlahla yizinto esizaqalisa and lapha sisatesta uhulumende kumele ba-genuine yini bazimisele yini asinetisanini bozulu sibateste nini sindawonye
ye kulabanye njalo bathi uJerry Williams akumelanga ukuthi amele abantu ngoba yabakwazi ukuthi livele liyenzana njalo kumele ukuthi uqalise ukuthi nga abantu babakhulumisana lohulumende kulokuthi lina libamele ukubona njani khonokho
ayi thina simela ama-members e-Matabeleland Collective oyitsho obona ukuthi yena laye ufuna ukumela abantu ama-members akhe kumeni izakhamizi abasebenza kiyo bangaqoba straight emhlahlan e-president's office e-state house baqela leyo appointment
unkosikazi Jane Williams wenhlanganiso ye-Matabeleland Collective sixoxe laye ehobulawayo singakangeni kwisigaba esilandelayo sesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane umnumzana Herman Mashaba usanda kubumba ibandla lakhe lezombangazo kwele-South Africa elibizwa ngokuthi Action SA uthi sokumele kubanjwe imali lempahla ethiyeneyo yonke eselizweni leli iziphathamandla zebandla lezanu-p f ukwenzela ukuthi ibandla elibusayo ezimbabwe lihloniphe amalungelo abantu umashaba utshele umsakazi we-enca ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ukhahlameza uzulu okwamanje sike sizwe ezamasiko njengolithembisa kwami ngeviki ephelileyo siqhubekela phambili ngodaba lokukhahlanyezwa kwabesilisa ezindlini silobaba umqondobazi Magonya lo mama usaphile lilini uMadube
bakhona omama mningi baziyo abale mali abasebenza imisebenzi endlule yabo baba kodwa indlu bayahlonipha kakhulu imizi yabo ibe sizoda sokusuka ngokuthi futhi ekhaya uvele ekhaya elinjani uyavele ekhaya elinomuntu esintwini uzalwe ngomntwana uvele ekhaya esintwini ngisho nje lapho othi uphumulayo khona duze ngabadala behlezi nawe fani amboni ukuthi ungathi usuthethwe kumbela uqalise ukuthi uhlukumeze ubaba ngamazwi mina lapho engisebenza khona sengizala abantu I work with public so into ezishiwo uMagonya ngiyazibona uyakwanisa ukuthi babuye bengithu uthi nomsithi uyathi uzuba bethi mana khonapho ngiqale ngibuze umama phaya vele ubone ukuthi is not free umama angathi no isekinini umama angathi yes iseyes but of which mina ngikwazi ukuthi kumele ngihlale phansi lo baba sisengikhuluma ungabona sesiphuma phandle sesihamba ngelizwe eliyi-one ana wayamuntu ubaba sayimela phana ayi asikwazi
khonapho uThembu uyayibeka sibilo dadwena uyazi ukuthi ubuhlungu kakhulu esihlangana lakho phandle la uzwe umngane wakho utshethi ah ndoda uyazi ukuthi mina endlini laphana kunzima laphana umama nxa sisiyangena engutsheni umama usebhuka lejini so kulensuku sengaphiwa insuku kuthiwa hayi ucanise endlini lapha ngomgqibelo langesonto aptwensonto emini anytime from ngesonto emini kuze kuyefika kwesihlanu hhayi akula ngubo lapha akula cansi lapha ngiyabe ngisebenza ngiyabe ngibuya ngidina so umama onika ubaba ama-conditions okuthi engutsheni lapha ucansi utholakala senini njalo kuyabe kuthenga ufica ukuthi umuntu engumama wendile ube baba evumeni ube baba ekamelweni ufica umuntu esiyangena engutsheni encibile egqokile. Hayi thina asikwazi lokho umfazi wendileyo elo eyendoda. Esikwaziyo ukuthi endlini yabo bobabili lobaba. Hayi uAdam noEva. Nge awusabela nje ze. Kasi ngene ngutshenzakhe ungene ngutshenzakhe. Engumuntu wedoda. Kuze kuthi ngaphandle kokuthi mhlazana esesazi ukuthi insuku ezimbili ezizayo sokumtshela ukuthi uzakuya ezibukweni.
Hayi ke udaba lethu luma lapha okwalamhlanje. Besilobaba umqondobazi Magonya, lo mama osakhile Liline uMadube, lezi ngcwethiko zamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphileyo ngeviki ezayo.
Sigcina amasiko
wethu. Sokuyisikhathi sohlelo lwabasakhulayo.
Yebo. Thokoza omuhle Zimbabwe omuhle. Kudibana kuhlelo lwethu labasakhulayo, ngingumike Hobe. Namhla kuhlelo sihlaziya udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Sixoxa losakhulayo ophila kule Canada, lapho okulabantu abedlula 120,000 abasebebanjwe ngalo mkhuhlane. Uhlelo silo Justin Moyo.
Justin, ngiyakwamukela kuhlelo lethu labasakhulayo. Unjani?
Hayi, ngiyaphila. Unjani wena?
Hayi, ngiyaphila. Kunjani lapho eCanada, especially ngalapha se-COVID?
Hayi, ngapha ku-right. Izinto seziqalisa ukubuyela kunormal nje. Sokuqalisa ukukhanya ukuthi kuya kuphi, because for a while besihleli endlini singasebenzi. So okwamanje sebantu sebeqalile ukuya emsebenzini, izinto seziqalisa ukuba normal.
Uthintshele udaba lomsebenzi, awutshela uZulu ukuthi lapho eCanada wenza umsebenzi onjani?
Mina ukubuya kwami eCanada lana ngaza nge-hospitality internship. So ngathi ngifika lana ngasebenza kuma, ngathi ngiwele ithuba lokuthi ngisebenze kuma-hotels, so ngizisave kuma-hotels. So yikho engikwenzayo kwamanje, but as time goes on I'm hoping ukuthi ngitshintshe, like do something different, cause like angisazwali lakho engikwenzayo. Sengikwenza nje ukuthi ngingatheni, but akusekho engifuna ukukwenza.
Angela uduko lolu lwe-COVID, eningi labantu sebelahlekelwe ngumsebenzi. E-Canada imisebenzi isakhona na?
Abantu abaningi balahlekelwe ngumsebenzi, but like, you know, you have to plan for the future, which futures that will change. When things start to get back to normal, obviously, like, sizochintsha. Okwamanje, hayi, you stick to what we have, you stick to what you're doing. Kodwa ngathi ufuna ukutshintsha, uzasithola so-unemployed.
Umkhuhlane lo uyamemetheka ngendlela ekwethusela abantu abaningi, ikakhulukazi lapha kwele Melika.
Le side izinto zingcono compared to United States. Umkhuhlane lo wathi ungena bahle bawuthatha serious ukuthi bevale zonke izinto. Sahlala singayi emsebenzini for four and a half months. Abantu bevele bengaphumi phandle. So bathi sebevulile, bathi bevula bavula ngama-stages, bavula kancane kancane benzele ukubona ukuthi bengavula lokhu umkhuhlane ama-numbers azoyihla ini, because babesithi ama-numbers ume ekhwela esiya phezulu bazobuyela futhi ukushala down, but ama-numbers azange ekhuphuke. Wonke umuntu wayefanele ukuthi naye hamba phandle, kumele uhambe ugqoke imask, kumele uyenze i-social distancing. Awuthi uma ungena ezindaweni eziningi vele uyathola kulabosani, kuya kulo muntu okumele phandle ehle kunikeza i-sanitizer, unikeza imask uma ungena. Even bathi sebevulile izindawo eziningi, kwakumele ungene nemask usanitize, make sure ukuthi abantu anjani, abantu abasondelanayo.
Justin, sesikhangela-ke okwenzakalayo eZimbabwe, siyabona abantu bakhanya bayakhala ngale ndaba ye-COVID. Njengosakhulayo oseCanada lapho umkhuhlane lo ukhanya ngani usungcono, ulawo yini amazwi okunikeza abontanga?
Yibo kumele ukuthi belandele ama-rules no-social distancing, naloko ukuthi baze bageze izandla zabo. Ama-rules nalayo bayawazi ukuthi benjani, yibo kumele bayalandele. Yibo kubani ukuthi kumele ukuthi lifundise abanye abantu ifize ukuthi ukuvikela kumkhuhlane lo we-corona. Abantu begqoke ama-mask, abantu begeze izandla. Siqhubeka nemfundiso nale ebantwini abadala, siqhubeka nemfundiso nale ebantwini abasemakhaya, bezama ukuthi bespread i-message yokuthi i-corona le iyabulala.
Sithanda ukubonga uJustin Moyo ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwanele kwalamhla, sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabatsha, uhlelo The Connection, 8 to 9pm, lapha emsakazweni weStudio 7. Olevalelisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Mthokozo omuhle, Zimbabwe omuhle, bye-bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sinesizwe kwamanje uNtungabeligomo kuhlelo lokholo lwesiKristu.
lamukela kuhlelo vuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi uSenisifanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje ukusihlwa. Ngiyathemba njalo ngiyakholwa ukuba inkosi bilani kuleli viki ledlulileyo.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngifuna siqhubeke phambili sitshengisela ukubonga kuNkulunkulu. Enye indlela esitshengisela ngayo ukubonga kuNkulunkulu yikumdumisa. Singabala kumaHubo 95 uDavid uthi yena, "Wozani sihubele inkosi, sihlabele ngokuthokoza kulo idwala lokukhululwa kwethu. Kasize phambi kwayo ngokubonga, sihlabele kuyo amahubo, ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu. Inkosi enkulu phezu kwabo uNkulunkulu bonke, ngoba indawo zomhlaba ezizikileyo zisesandleni sayo. Lezinqonga zezintaba zingezayo lazo." Ngakho ke siyananzelela lapho ukuthi nxa sithethe isikhathi ukuba sidumise uNkulunkulu, siyananzelela ukuthi kuyasivula amehlo ukuba sinanzelele ukuthi uNkulunkulu ungubani na. Ngiyathokoza lapho uDavid uyahlabela uthi, "Sihlabelele ngokuthokoza kulo idwala lokukhulula kwethu." Okokuqala, siyazi ukuthi ngabe uNkulunkulu engasikhululanga ngabe lokhu siphila phakathi kwezono. Manje ukukhululwa esakwenza uNkulunkulu yikukhululwa okokuthi wahle wabhadala yonke into esayenzayo kumbali yethu, esiyenzayo kathesi lesizayenza kusasa. Kazange sithiye sithi hayi lokhu kunye kukhulu kakhulu. Akukhetheli ukuthi loba ngubani, yilo lalo omvumayo ukuba abe yinkosi, leyo mbadalo iyabe isingeyakho. Manje lapho uDavida uyakhuluma uthi, "Wozani bantu siyihubele inkosi, siyihlabelele ngamaphimbo amahle ukuba yona ingumkhululi wethu." Liyazi akulanto enzima balaleli bami njengokubotshwa. Nxa ubotshiwe kulaba sebake bangena emajele, uyakwazi nxa ubotshiwe awuvunyelwa ukwenza ezinye izinto ozenzayo nxa ukhululekile. Nxa ubotshiwe uhlala endaweni eyodwa. Nxa ubotshiwe awukwanisi ukuthi mana ngcono nje mphume ngiyenze olunye ulutho. Manje uNkulunkulu wasikhulula phakathi kobugcili lokubotshwa yisono. Umuntu ophila phakathi kwesono uyabe engakwazi ukuthi ubotshiwe, kakwanisi ukuzenzela izinto azifunayo, ufuqwa yisono. Ebese sithi lapho uDavida, "Ngoba inkosi inguNkulunkulu omkhulu, uyinkosi enkulu phezu kwabanye uNkulunkulu." Manje nxa sukwazi ukuthi wena ukhoza inkosi eyinkosi yezinye izinkosi, liyazi ukukhonza uNkulunkulu onjalo kuthi ukuthi usukhonza yena. Kulabanye abakhonza uNkulunkulu abaphansi kwalowo uNkulunkulu omkhulu. Manje nxa wena ukhonza kulo uNkulunkulu omkhulu kubo bonke uNkulunkulu, into kumele uyibongele inkosi. IBhayibheli lithi lona, "Ngezandla zakhe uNkulunkulu wabumba umhlaba wonke." Nguye uNkulunkulu okukhulumayo ukuthi akube lalokhu kube khona, akwenzakale lokhu kwenzakale. Manje lowo uNkulunkulu uyasivumela ukuba thina singene ebukhoneni bakhe, sibe ngabantu bakhe, sikwanise ukumkhonza. Namhlanje bengifisa ukuthi enhlizweni yakho kuqubuke indumiso kalo Thixo omangalisayo ngale ndlela.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba, siyabonga namhlanje, siyakudumisa ngoba uyinkosi yamakhosi, wena wawuvela ukukhona, awulasiqalo awulasiphetho. Siyakudumisa ukuba uthando lwakho alulamkhawulo. Sibongile wena dwala lamadwala ukuba namhlanje nxa sikudumisa indumiso yakho, wena ungena uhlale phezu kwayo, ubuse enhliziyweni zethu ngegama likaJesu. Amen.
Selela umoya silomfundisi uSenisifanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
siyabonga kakhulu uNtukambini Nkomo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebezikhokhela. Kula bantu abafika phose amakhulu amabili 196 asebebulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi abanye besithi sebephila ngokunatha umuthi wesintu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalisayo nguGibbs Dube.